Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 2 Ncwabakazi 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, igciwane le coronavirus liqhubeka lihlasela abantu abaningi ngesiqubu, kodwa kulokho kulabanye abalokhu bengalandeli isiqondiso sabempila kahle
ezibilweni, lokho behamba ngobuningi babo ngoba bazizwa kungumkhuba wabo ukuthi angeke omunye wabhujelwa bona befike ukuthi kambe bebona.
Ugatsha lwezemfundo lucubungula umphathisikolo sakoBulawayo owafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhalekhukhwini.
Kuyinto abantu abayibona bona ngaleso sikhathi ifanele bayenze ukuze uthando lwabo mhlawumbe ubudlelwane babo kunjani buqine.
Inhlanganiso ye-PIST igqiba ucwaningo olutshengisa ukuba abantu besigaba seMashonaland West bahlezi ngcono kulabezigaba zeMathebeleland.
Abantu bakhona sibili hayi bayakholisa, benza irrigation ngapha ngakithi eMandebeleni akunalutho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizo izwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Coronavirus liqhubeka lihlasela abantu ngesiqhubu, kulabanye abalokhu bengalandeli iziqondiso zabezempilakahle. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamajumi amane lambili 42 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, kuthi abayinkulungwane eyodwa lamakhulu amathathu 1370 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi lababanjwe leli gciwane ngabadabuka esigabeni seMidlands. Esigabeni seMathebeleland North abantu babikwa bebaningi ababanjwa leli gciwane, iningi lingelihlala emaphandleni lingalandeli imigoqo yabezempilakahle. Owake wamela isigaba seBinga edalela ePhalamende umnumzana Prince Dube Bosibanda ubhodabhode ngendawo eBinga ekhangela umumo. Sixoxelayo ukuze sizwe ukuthi uthole umumo wakhona unjani.
Nanzelele kakhulu ukuthi amamaski kungani abantu belokhu bengawagqoki, njalo nanzelele kakhulu ukuthi abantu especially ezitolo abantu belokhu behlangahlangana ngobuningi babo, i-social distancing kungani abayinanzeleli kangako. Nginanzelele njalo into engani iyanidanisa ukuthi khona abantu ezibilweni lokhu behamba ngobuningi babo ngoba bazizwa kungumkhuba wabo ukuthi angeke omunye wabhujelwa bona befike ukuthi kambe bebona. Nginanzelele njalo ukuthi uhulumende akakhanyi kakhulu ukuthi ebefundisa abantu ngokuthi igciwane leli lilokhu likhona, kodwa nginanzelele njalo ukuthi imizi eminingi abantu bayagula, abantu balele, abanye bayakwazi ukuthi balalo leli gciwane, abanye hatshi bengabe bengakwazi, kodwa ngithole eminye imizi isibisibili ivaliwe. Kodwa nginanzelele njalo ukuthi khona abantu bemakhaya abaningi bahlatshiwe ama vaccination. Kwezinye indawo kwamanye amawadi afana le wadi yeChunga, ngihambile ngathola ukuthi khona ama vaccines yo asewaphelayo, abantu bayavaccinatewa bevaccinatewa village lange village.
Yena uhulumende akula yini imizamo ayenzayo ukuphathisa abantu ukuthi balimuke leli gciwane?
Indaba yokulimuka ungani yiyo engibone angani iyashota kakhulu ngaphakathi na kweconstituents. Anzange ke ngihlangane leqembu likahulumende elikhanyayo kumbe liphuma ezibhedlela elitshengisa ukuthi khona abantu bahamba belimukiswa. Engunanzeleleyo kuphela mbone amapholisa yiwo akade ezama kwenye i-business center eManjolo nge-Friday, mbona amapholisa enforcer ama-regulations wona lawo awakhona, but ukubopha abantu ngokubona kwami kayisikho okungafundisa abantu.
Bona bakhona na eselizwile ukuthi bage ba balu mkushane lo kumbe asebechiwe iwo mkushane lo nda unza kwa napo epinga
ntolile krisi imizi jengo banchido abivali umuzi wonke abantu belele omunyu lele lapana omunyu lele lapana omunyu lele lapana abantu abagulayo bakhona bakhona abagulayo bengakwazi ukuthi bagula iCovid yona leyo but bese kusiba khona abanye abagulayo bekwazi ukuthi leyi iCovid esigulayo beyitsho lobuhlungu bayo kodwa ke uhlupho ukuthi akukhanya ngana ama testing kits awatholakali anyila lapho ngengafika khona kwabalulu ukuthi ngizothiwa abantu bahambile ba testa ukuthi betholakala ukuthi bala yini iCovid kumbe kabalayo so akula ama testing kits ngenxa yalokho ngifike kwenye ward asoze ngiqambe ngoba kubhujiwe ngithole ukuthi wakhona no kulondoda obhubhileyo kazange gule ube right upho ukuthi nje kulento engiyibonileyo lapha wase gula after 2 days wasedlula so into engiyibonayo ukuthi kuthi ukuthi kukhona abantu abanenge abangabe bevulawa ngolomkhuhlane kodwa abantu bengakwazi ukuthi yilo umkhuhlane owabuleleyo
umnumzana Prince Dube Kosibanda ngowake wamela isigaba sepinga edalele ephalamende ube khuluma ecingweni le studio 7 esepinga zemfundo lucubungula umphathisikolo sakobulawayo owafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhale khukhwini umphathi lo esingasoze simqambe ngegama ubikwa wathi ebona iphutha lakhe wasecitsha umfanekiso lo kodwa inzwabethi zase zivele zawusabalalisa engcingweni yezabantu isiphathamandla sogatsha lwezemfundo umnumzana Dawungana Ndoro ubikwa elandule imbiko kade sigcwele ukuthi umama lo uzibulele ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyezim imbokodo unkosazana Victress Mathuthu ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lokuthumelana imfanekiso abantu bengaqokanga
ngicabanga ukuthi isizathu esenza ukuthi kulezi nsuku zalamhlanje sibone izithombe zabantu abahambazi bengaqokanga usihlangana lazo ezinkundleni zokuxhumana la kuphi kuphi ayi sokuvame kakhulu sokubhafile njalo ngicabanga ukuthi akusikho ukuthi kudala abantu lapha abakwenzayo lokho ngani babe nawo amafoni lawa ayiwa athatha lezo zithombe babe ngeke bakwenze kusho ukuthi kudala sasingakuboni kwakungabonakali nje abantu bethatha izithombe bengaqokanga ngoba zazingekho lezo zinto eziyizo ezithatha lezo zithombe ziphinde zisabalalise kuba khona kwamafoni lokhu yikho sokwenza njalo nje izihlale zibonakala izithombe zabantu abahambazi sezigcwele ezinkundleni ngabe amafoni ayekhona kudala lakhona futhi ngiyakholwa ukuthi sasizozibona izithombe zabantu abahambazi zisabalala zigcwala indawo yonke zazingabonakali nje ngoba yayingekho indlela yokuthi zithathwe lezo zithombe ziphinde zisatshalaliswe angeke ngithi ubudala kwakukhona kumbe umthetho kumbe abantu bakudala babengakwenzi lokho ngicabanga ukuthi ngowambono babevele beza kwenza abantu ngabe amafoni ayekhona
khona kuze kwenzakale ukuthi umuntu athumele omunye wakhe umfanekiso wakhe enqunu kuyaba kubangelwa luthando yini
ingeyindlela yesimanje manje yokuthi abantu babonisane uthando singananzelela sibona ukuthi abantu kulezi nsuku balokuthi babe sebudlelaneni bothando omunye useBotswana omunye useZimbabwe kumbe omunye useSouth Africa abantu kodwa abanye abanjani basebudlelaneni uthole ukuthi ukuthumela nazona lezo izithombe zabo behambaze yikho mhlawumbe okubonisa uthando kibo njengezithandane ezingahlali zonke ukuthi umuntu hayi ma umuntu engithumele isithombe sakhe engagqokile mhlawumbe kuyangijabulisa mina njengoba ngingakwazi ukuthi ngimbone nsuku zonke umuntu lo ehlala kude njalo asingesi
sethu kuphike kuyindlela abantu bamanje asebebonisana ngakho ukuthandana. Lobo abantu kwesinye isikhathi bebengathi ukuthi bahlalelana kude nakude, behlalelana eduzani kodwa besebudlelwaneni. Sokuvamile ukuthi sikubone abantu bethatha izithombe lezo bezithumelana kuyindlela yabo yokubonisana uthando. Akunzima futhi lokuthi sithi sikugxeke sithi kuyinto embi ngoba kuyinto abantu abayibona bona ngaleso sikhathi ifanele bayenze ukuze uthando lwabo mhlawumbe ubudlelwane babo kunjani boqine. Noba nje khona lokho kule sami kwesinye isikhathi kusuka kube nemiphumela emibi okunjengokuthi abantu basithumelana izithombe kuthi mhlawumbe sehlukana lo thunyelwe izithombe ogcina izithombe zalowo munye abe sesiba lenhliziyo yobuhlungu athatha izithombe aziphanyekwe ezinkundleni zokuxhumana zicine zifika lasebantu longamelanga ukuthi ngani zifika kibo zibe sezisabalala umhlaba wonke kumbe mhlawumbe ugcine lezo zithombe kumakhalekhukhwini umakhalekhukhwini lo alahleke kumbatshontshwe agcine sezandleni zomuntu ozathi maye ethola leyo lo makhalekhukhwini avule athole izithombe ezinjalo umuntu avele nje athathe lezo zithombe la yazisabalalisa enkundleni zokuxhumana zicine futhi izithombe zalabo bantu zifike ezandleni emehlweni abantu akungamelanga ukuthi ngani bayazibona.
Lo ngunkosazana Victress Mathuthu, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eZimbokodo. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso elwela ilungelo likaZulu ePIST igcibe ucwaningo esigabeni seMashonaland Central lapho kade iqhathanisa umumo sesigabeni seMashonaland Central lezigaba zeMathebeleland. Umkhokheli walenhlanganiso umnumzana Felix Magalela Mafasibanda wesesigabeni lesi okwenyanga yonke ecubungula okwenzakalayo. Sixoxe naye ukuze sizwe adibane lakho.
Ngapha eMandebeleni ngenza isempu yelupane legwanda, ngaye eMashonaland ngenza ibhindulwa leMount Darwin. Into engizibonile ede ngizidinga ede ngifuna ukubona ukuthi imfundo yangikhona iyahambelana yini, ezempilo ziyahambelana yini, imigwaqo yakhona injani, amanzi akhona anjani, umhlabathi bawusebenzisa njani, lokunye ngithi ngama-general issues njenge-political intimidation indawo lesi.
Kwezombusazwe kuyini okubonileyo?
Hayo kokuqala ukuthi ipolitical intimidation kwethuselana hayi kuyafanana laphana lalaphana kodwa eMandebeleni kunzima ngoba basebenzisa igugura hundi igenocide. Ngale eMashonaland izinduna hayi ziphethe konke ongafuna ukulandela izana uyaxotshwa ngamafitshane. Amanzi sibone ukuthi eMashonaland amanzi maningi amadamu lamabhoholes abantu bakhona sibili hayi bayakholisa benza irrigation ngapha ngakithi eMandebeleni akunalutho bantu bokwethu. Ngibonile njalo ukuthi izikolo ezeMashonaland zingcono ukwakhiwa njalo ziningi ziseduze ngapha ngakithi lokho eziningi zathiwa nguSmith.
Ungasitshela ukuthi kwezempila kahle khona kumi njani?
Ikliniki lama hospitals ngibone kakhulu ukuthi ama clinics angapha eMandebeleni ngabushwane okukutshengisa ukuthi hayi kulokuhamba phansi silwenze bakwethu. Ngabona njalo ukuthi izikolo zeprimary eMashonaland ziningi, izikolo zesecondary lamacolleges eMashonaland maningi kakhulu kuqathaniswa la ngapha komzilikazi. Ngabona njalo ukuthi izibhedlela zangale zinhle ziningi kodwa okufananayo ukuthi akula mithi, lamanesi akhona awathabanga, lezikolo zangkhona zihlangana kuphela ukuthi amateacher azondile ngalokho okuthiwa conditions of service le-remuneration konke kuyafanana. Kodwa into engiyibonileyo eqakathekileyo kakhulu ukuthi eMashonaland province abantwana abancazana engavele phuhle sebelamadoda kuyaya lokupha obubugcile obuthize. Ngithe ngisengicubungula sengifaka sibili i-conclusion ngabona ukuthi kule ratio esithi out of 10 eMashonaland bale 7 esendebeleni ngapha 3 ratio yangkhona is 7-3 izinto zonke ezenziwa ngayo ngenxa yokuthi irrigation ngapha eMandebele nakulamanzi ngale emashonaland kulamanzi abafunayo ama capital projects ama damu lemigwaqo emashonaland konke lokhu bahlabezulu hayi kusitshengisa ukuthi emashonaland bangcono kakhulu njalo bayakholisa ama food handouts lama imports lama inputs lokuthi bayaphiwa inhlanyelo le fertilizer ukudlula ngapha lokunye okuthiwa ngama social nets abantu bakhona bayancediswa kakhulu ngitsho lokudingelwa ama bursary ngitsho lenhlanyelo ngitsho lana siqedisa ukuthi bangcono ngakithi 70% thina sile 30% sifaka ku ratio i 3-7 konke lokhu mahlabezulu kusitshengisa ukuthi kulonesihluko omkhulu phakathi kwezizwe ezimbili
lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umkhokheli wenhlanganiso ye Post Independence Survivors Trust kumbe PIST ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz ku shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi izikliwe ezihlome ngehloka zihlasele iplazi leFox Farm kobulawayo zabalika le mali efika phose amakhulu amabili $180 le cellphone. Iphephandaba leThe Standard lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa useleqhinga lokudlulisela phambili ukhetho. Leli phephandaba lithi leli qhinga liqale ngokupha inkokheli yamabandla akunhlanganiso yePollard izimoda. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ukwele China ukuya kwelatshwa. Leli phephandaba lithi engakasuki kulonogada wakhe obanjwe igciwane le-coronavirus. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu umbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 livuka njani libobala la wethu ama messages amadoda ngapha sifuna inhlanyelo ugahlompo sifuna uqashe ukulima ifertilizer konke kube kukhona lapho silime ngoba izulu lenyaka beliliningi so sifuna ukuthi ngomnyaka ozayo sithole isivuno esikhulu kakhulu minyelela bonke abangaziyo ngapha ngumethu edinga siyabonga libale yami udyonyi izwe kujonga kona ngale ontungameli
ngiyabingelela basukusakaza eStudio 7 nabalaleli bonke nje abakhanda izindaba zeqiniso hayi lapho ezindaba zilesihlupho okukhulu kambe kusukisela ngo-1980 sibusa iZanu PF leyo engavumile ukuphuma esikhundleni ayenzi lutho ngithi iZanu leyo ilizwe lifile ukufa nyanyanya ilizwe libolile leli akulanto erayiti akulanto ehambayo kuhamba ezikhwameni zabo kuphela yibo abasuthayo kuphela thina abahlali bezimbabwe sidubeka asikhulekele emdinje ngo-23 iZanu iphume ikitshabalale nje isibethi sengumoya sithele nzima sithele nzima sikhulekele konke le corona leyi iphele konke lezanu leyi iphele hayi ezimbabwe kubuhlungu shembula esihluko ezimbabwe siyahlupheka nyabona okhulumayo umanyathi usekhezi
ye kwestudio 7 ngomunye umlaleli westudio 7 eyeye ngizitho ibizo lami ngibulisa kwestudio 7 ngithi linjani yeza lapha sokungani kukhulunywa ngento zokuvota kuvotwa thina ngapha emandebeleni hayi siyavota nje kuphela ngoba sisaka ngeke siyekele ukuvota kodwa vele siyafana nje lomntwana ofele ofelwe ngunina ofelwe nguyise. Imigwaqo ifile, izikolo zifile, izibhedlela zifile. Abantu bethu bafunda ulimi nje abangalwaziyo. Asisawazi kuphela ukuthi siphephela ngathi sesiphila nje kuphela.
Bantu bakaStudio 7 abasabazi bonke labalaleli okhulumayo uMthulane Henry endaweni yaseKhezi. Hayi, siyakhala bafowethu, siyakhala khala konye kanye bonke abantu baseZimbabwe bona ungcindezelo lamakhorona atholakala kubhasi yezupho eyogovernment lokhu ebulala abantu ngekhorona ebagcwalisa beminyana waye ngafakanga amakhumbi namateksi lawa amakhumbi lawa athwala loba abantu abangazi bengagcwali ikhumbi nokebhasi igcwalisa abantu nguyozibulalela abantu bethu lo phela hhayi siyakwazi ujayele lokhu kukwenza so siyakhala nje ngoba vele kwadala ukukhala akawazi umuntu okumele simbambe nguye nalo ugovernment wethu onguye ongashe nguye kahle oyenza into esiphuma endleleni ekuvikela abantu icorona kade nguye wabulalayo. Hhayi, siyacela usizo mpela ukuthi abantu sibonisane nje abantu abadala sikwazi ukudlula kule nto sikwazi ukubambana sikwazi ukulwa lalawo mabhasi afakwayo abantu bengaqhali izinto. Siyabonga
Studio 7, sanibonani ninjani nonke nabalaleli bayo. Abe ngisacela lapha nokuphawula kuFelix Magalela ukuthi hayi mdala vele ubulahlekile kuMDC lapho bokade ukhona khona njengoba nje zongathi mhlambe subalekile wenze kahle wabaleka kuMDC. Siyakucela ke mdala amavoti uze la kuMRP ngabantu bakomthokazi but angazi ukuthi nikwenziwa yini ukuthi nivotela amashoti njengamanje uChamisa khona lapho njengoba ubalekile kanje cela abantu ke Magalela ukuthi ubalekiswe yini kuMDC Alliance. Angithi yazi ukuthi ubalekiswe yini Felix Magalela ma ubonile ukuthi kona uChamisa ngumuntu ongacabangiyo okwamanje ulwela ukuthi ulwela igama kunokuthi avule iparty elimthandayo limlandele. Kodwa ke kafuni kona lokho, ufuna ukuthi niyovotela lonke izano ezi MDC. Nizovotela izano ngoba iMDC iphethwe nguMonzora. So uChamisa usebalahlekisile abantu bakaNkulunkulu and ngangibatshelile ngathi ngoChamisa lo sonitshiye ehlathini kangelani-ke.
Sanibonani, sanibonani kuStudio 7 okhuluma ngoJ Moyo. Ngajabula ma i-audio le ingafundwa izwakale labantu abasimeleyo ngale enkayi. Mina ngike ngibe lokuzibuza ukuthi kati inkayi ayilabantu yini abayimelayo yini ephalamende ngoba indawo eziningi akulalutho thina esilubona sebelwenza ikakhulu le migwaqo lesikhala ngemigwaqo. Abanye abantu sebengafaka amabhizinesi sebebona ukuthi imigwaqo iyahambeka kodwa kwamanje imigwaqo mayinjani asuka kube nzima. So siyacela ukuthi abamele inkayi or emaphalamenti ngale siyacela ukubana like liphakamise inyawo la mali sephalamenti lingahlali kuphela lidla imali lithi liraiti indawo lingalungisi lutho. So siyacela ukuthi like lilungise into yobonakalayo.
Sanibonani Studio 7 linjani? Hayi, thina ngapha ebubi konkosikazi endaweni yasesidawugwe siyaphila. Bakithi ngithanda ukuphawula kancane mina kulento engikhathazayo lapha kuStudio 7. Nginanzelela ukuthi kakhulu amameseji eliwabalayo la ngabantu abachothozayo labathethisayo kodwa abantu abalamaphoyinti abanye abangakhehla abantu indlebe hhayi aliwafuni loko yiko kokuqala okuyangikhathaza. Ake lihlale phansi liwahluze khonapha amameseji okumele abalwe. Ngizathanda ukukhuluma ngendaba le ezano ne-MDC. Indaba yezano ne-MDC lokuthi phekwa kwabantu konke lokho kukhulunywa bakithi akusoze kudinga. I-MDC umuntu anezano lokho siyakwazi kodwa ukuze izanu ibe neutralize emandleni iphele amandla usuba ngilizwe nxa engangena endaweni zombuso ahlaba umkhosi abantu bazakhumbula igama likayise ibizo likayise. Ngiyalitshela izanu izakwenza into ezidintileyo. Izanu lokho ekwenzayo iza kugcina ngqi ngoba unkomo wayelabasekeli abaningi ababesemashonaleni lalapha futhi ulabasekeli abaningi. Ama-elections 2023 lawa asemvoteleni usuba ngilizwe lizabona into ziyatshintsha ezimbabwe. Ngiyabonga.
Ngibonani, sanibonani basakazi bakaStudio 7 okhulumayo Henry Thulani eKhezi. Hayi, lami ngithembe kumbono namhlanje basakazi bakaStudio 7 labalaleli bonke sizwa pheli COVID-19 eZimbabwe ibhahile impela iningi kakhulu mina ngithi lobu government yethu sibalisa abantu ukuzukhubigcwala bayekela njani abantu kuba le COVID-19 ebagcwalise izimoto emzansi ezimali
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela abalaleli lingathumezi imbiko ethukayo kumbe ukuphehla inzondano. Siyabonga. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden uthi usezathatha amanyathelo ukuthi uzulu welemelika wonke ahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Lokhu kuza ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ikakhulu umkhakha wegciwane leli othiwa i-Delta variant besiya beqonga amanani abo. UBiden uthe imigoqo le ibalisa ukubamba ngamandla izisebenzi zikahulumende ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ngafuniyo zihlale zihlolwa mihla ngemihla ukuze kubonakale ukuthi azila gcikwane. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Rafael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kukhanya ngathi isitshaya sibili kakhulu okuthi labo bebengakhangelelanga ukuthi kungaphinda kwenzakale ukuthi kube le lokuthi kugqokwe amamaski njengalokho. Kodwa ke mbona ngathi nxa bebuyisela amamaski balungile ngoba okukhona lapha ukuthi kuyimhlobo yabantu ababili abakhona lapha abahlabileyo ijekiseni labangahlabanga amajekiseni. So nxa bekhuluma bona babona ngathi labo abangahlabanga yibo abahlaselwa ngumkhuhlane kakhulu. Manje ke angithi nxa kunje njengoba mina lawo esikhona lapha angikwazi kumbe wena uhlabile kumbe awuhlabanga njalo akulandlela ukuthi ungangibuza ukuthi usuhlatshiwe kumbe ngithi kuwe awukahlatshwa njengakhona lokho. So kuzima, so kuyabazimela ke ukuthi babone ukuthi bangenzani. Mina ngokubona kwami mbona ngathi balungile ukuthi baphinde babuyisele wona amamaski la ngoba wona amamaski akhona wona lawo aphuma masinya abantu sebefosela ukuthi hayi amamaski, hayi amamaski. Ngaba abantu bake bahlalahlala lawo engxenye ngawumkhuhlane wehla futhi kakhulu ukwedlula lokhu oyikho khona kathesi.
Lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka. Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Amanombolo azwakala ngathi ayakhula ikakhulu lapha kithi eTexas ngoba eTexas kwaba yi-state lesiyana esingathi siyaphikisa ukuhlatshwa kwamajekiseni la kwangathi kulalelwa lokho kwakukhulunywa ngaleso sikhathi ukuthi i-coronavirus le i-fake. So ke kwakhanya ukuthi amadolobha amancane, indawo ezisemaphandleni, emaplazini ngaphi ngaphi bathatha khonoko kwazahlatshwa kakhulu laba basemadolobheni nasezindaweni lezi ezingathi ziyaphithizela. Yikho-ke ngaleyo ndlela bona bana abasala bengahlatshwanga yikho lapho sokungathi kuyakhula khona izinamba zonezi ezikhona ngoba abanye bakhona babengabakithi laba bamnyama ababesesabi i-vaccine le ngoba amakhiwa la akabahlaba i-vaccine eyayingathi kayilunganga ngaphambili. So kabayithembi kakhulu i-vaccine babona ngathi izaphinda futhi ibabulala. Kodwa ke okukhona ukuthi kuyakhanya ukuthi i-vaccine le iyancedisa, iyavikela ukuthi abantu bangafi masinya kumbe babanjwe imikhuhlane wona. mkhuhlane lo owe COVID ungakhangela lokho kwazi mukabantu bahlatshwa akuba ngcono kakhulu.
Umnumzana Rafael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubexoxa ecingweni le Studio 7 esedolobheni le Houston eTexas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje kesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Igciwane le-coronavirus liqhubeka lihlasela abantu ngesiqubu lanxa kulabanye abalokhu bengalandeli iziqondiso zabezempilakahle. Ugatsha lwezemfundo lucubungula umphathisikolo sakobulawayo wafaka umfanekiso wesitho sakhe kumakhale khukwini. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Dande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.